Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Mhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe umuntu wonke.
Ikansile yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ukunaka kahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadam ethu kukhanya ingani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyefika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiya vakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelela igciwane leli kumbe ubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamatshumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi ukuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe umuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi esedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangela ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto lezi azikabi khona, kunxane vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abaqhoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo olukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza sisebenzisa uZoom konjalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngini indlela eqhelisa lomkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiyesikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyanazela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona weCOVID-19 lo obusubambe eGoli ungagcina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngenye ingozi njalo ukube sokusiba nzima ngenxa yokuthi la injection adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasozi babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhona kuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabe buya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye uyabebanjwe umkhuhlane ahlale ngekhaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane leCOVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Kansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamashumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamashumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezitshiyeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lomadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lekansili yakoBulawayo ukuhluza lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangile sonke ukuthi amadam ethu kukhanya ngani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athi amanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadam ethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so yikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo njalo lingathi zikhona esezitshengisa umthelela?
Inhlelo zethu thina njengeMatabeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka ikakhulu uhlelo lweMande Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu namhlanje sijoyine umkhankaso
umkhankaso we United Nations Water othi Water to Me. Lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi achoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngemipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy, ayancedisa njalo lento ezijeneyo kubo-tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So yikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu i-accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo, ngoba sibonile iBulawayo City Council isilethela ukuthi imali ye-pipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, tsaka komuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus ele vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. AmaJackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMichael 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe ongaphansi. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwele Melika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlive.com lilomlayezo i-recording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhalekhukhwini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlala udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini, kodwa nxa kuliqiniso loku okwenzakaleyo ngiyaphinda lihlaza, akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho kulezi nsuku into ingavelezakale lemisamo isichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokhu, akumnandi. Angisho ukuthi kwenzakala mba kwenzakalanga, kodwa nxa kwethi kwenzakala hayi 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 bo ayisikho lokhu esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe elizwe azatshaye ngesicathi lekhanda ophe ngenxa nje ebelele ndlela hayi ayisikho lokhu. Ngitsho lanini la engabona lapho khona nxa kuliqiniso amehlo angazakahlane laba abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala abanjengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa lakho? zabo indlela abaziphatha ngayo.
Ah, kuyikuthi kwenzakele njoba sisicho inja ikubukele ikukhangele umuntu wabo uyachabalala. Angithi abantwana mbela babatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani. Uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu bakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha. Kuthi laba abantwana baza kuthi hayi ke nxa abadala bekwenza lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye. Ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyilo lalo uzenzela umathanda. Intsha iyonakala, ilizwe liyachitheka, isizwe liyachabalala. Abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo. Mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami, ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwezibona. So kusiba indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona, hhayi kawusebenzi. Intsha iyaphambaniseka kakhulu, lesizwe siyonakala. Impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyadiza isizwe, kanti isizwe sakusasa ngesifika zaso ibona abatsha abasakhulayo. Hhayi, awulunganga ebantwini abatsha lokhu.
Umnumzana Thandeko Sentimkandla yingcweti kwezamasiko njalo engumfundisi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayibike ukuba kulabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usuphe sibhekane nalo luzima kabi, luzima kakhulu. Salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama rent, into esezinzima kithi ebantwini, especially ebantwini bakithi eZimbabwe. Nokudla asinakho, hayi siyasokola mpela kwele South Africa, siyasokola. And enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi siyofika sisokole wese, plus kuwese ngoba lama-border avaliwe, akukho lapho kuvalwe khona. Sometimes ukudubeka kukini kungcono. Ha lo mkhuhlane weCovid bakithi hayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi, mara hayi sisebunzimeni impela kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabona, siyaphila. Hayi lolu gubhani lolu lunzima badala, luyangilunzima. Okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima, sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokho esakhulayo. Lo siyawesaba, uvalile, wavalela wonke amabhoda, wavalela izisonto. Hayi lomkhuhlane lo siyawesaba, kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakuthoyo abaphathi, sifakeni amamaski. Umkhuhlane lo uyaqeda, ningathi libone uqeda amaminista, uqeda ini, awukhethi mhlobo. Mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami, amamaski logeza izandla, livumele ama-lockdown. Ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu, lihlale lawo. Lingabhothi ngalo ithi he njengabanye bathi he ngale sasesetshwaleni sesiyanga yikho lapho enizathatha khona khona lokho kuyinto. Lina kuphela engicelisa kulona ukuthi lihlale ezindlini, livumele i-lockdown. Noma umsebenzi ukhunyekho noma ukhona, kodwa vumela i-lockdown naleyo.
Sawubonani Studio 7 nabasakaza abesakaza njengoba linjalo. Ngicela liphephe kubhubhane lolo lukhona abantu. Hayi kunzima, into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama-price lockdown. Ah, loko ipo ngani mina. Ngisinga manguzwa kahle ukuthi atama price akhutshulwa ngani ukuthiwa iprice yesinkwa. Sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima. Hayi, hayi, ikamende hayi. Abantu kabahloniphe umthetho kodwa ukukhuphula amaprice ngibona ngani kugcina ngani akusahlonipheki ngani sekuyibhizinisi. Hayi, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maPlumtree. Kulili ma West Plumtree. Ngiyabonga.
Ngivingelele, ngivingelele basakazi be Studio 7 lani balaleli be Studio 7. Ngindokubonga ngokujabula kakhulu uNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala. Ndalo ngithaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izidlezo zemeda. Vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bezihamba bezithaya iguni ukuthi bona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyibongi ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one. Banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ndinilazise. Hambani etsholotsho kusiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi Jimira. Usuke ejimira ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa ube susithi kuthiwa yezi kuphelwane izidezo zenuso libaxakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli beStudio 7, hambani liyebona kwesiphepha lina nitathela izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini nalana kuzethu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge eyithengisayo.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, linjani balaleli lani lonke elisakaza kuStudio 7. Ngiyaphila mina, ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othi yena ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe. Ngithizwana ndoda, iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye, kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalona elithuba esilitholayo esilifunyaniswayo ukuthi so ukuthi sungazudimande konke lokhu ukuthi besinike khona. Hayi, bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizo zonezi, lawo intembo yakuwananzelela ayisiyo ya abantwana beZimbabwe. Studio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ehle ebhadalelwa income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngalindlela ekhululeke ngayo, ngoba base bekubonile ukuthi lapho umgalo wayevele esincisha thina ulwazi lonke, ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yiko la manje lokhu ibona kathesi lokhu ikhonza umnangagwa, lokhu ikhonza ibandla elibusayo, kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kulokuthi sifake amadimandi amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, kulani ntweni liqiniso lihle nje kuphela. Ukubonga, isibongo esikhulu kakhulu. Hhayi, isibongo esikhulu kakhulu, simsebenzi elwenzayo mkhulu kakhulu, ngoba izazithe sizithola lapha amele ambone ukuthi ezimbabwe zinethi kule station esiyenza kanje. Ah, because hhayi liyasinikeza, liyasiphakulela iqiniso lodwa. Hayi, likhuluma loNcube, Ncube lokhuluma lapha lapha eGaborone la kole Botswana.
Litshona njani, litshona njani basakazi abathandekayo? Hayi, lisiphethe kahle, lisiphethe kahle sibili, ngoba izindawo sizizwa khona la njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilalele kathesi. Kodwa hayi, umkhuhlane lo wecorona lo ukona wona, iqiniso ukuthi ukhona, njalo ukuthi sizivikele sigqokene amamaski, sigezeni izandla
ekhaya ole sanitizer njalo sanitizer kodwa ayingale ekhaya ngale siyabona sithi uyahlukumeza kodwa ke bona vele ngawe uyashutshaya inkonzo enkulu khona phana yabona eh akona plan
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, kulandela ukugqitshwa kokuthoniswa kwecala likamnumzana Donald Trump edale le-Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela, umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha hayi uloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyakoqa umongameli njengokoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili ukuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwamamaski lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamaski kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamaski la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngokungakhangela ama numbers ngama counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esichayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 eseTexas.
Download. COVID money, hospital money, water resources. Mali yonke ayikho. Mineral money, waya ikapulo tonga. Demlu, abe senzeni na, abe soleni na, satwala kanzima thina, emhlabeni omuhle kangaka.
They are looting like a crazy monkey is in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and the mineral resources. Them loot, a pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitter, and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they came to represent, those in power, positions of authority, and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations. Looting is their religion.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikhansili yakobulawa isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.